amagetsi sesiqalisile ukuhamba sibona amagetsi esehamba khonokana ayikwenza kudala ahambe ekuseni abuye emini ahambe emini abuye ebusuku kwesi sikhathi ahambe twice angahambe ekuseni abuye emini aphinde ahambe futhi khonapho khonapho eziye ebuye ebusuku umumo wamagetsi awusamanga kahle njalo sibone lapha kumamedia lapha bekhuluma ukuthi kwamanotisi ukuthi zesa kengani sebe-breakdown ngale wange power station ukuthi akuphela basalungisa bona bathe basalungisa don't know about everything ngoba asikakudingisisi njengezakhamizi ukuthi kanti kuhamba njani.
Njengoba izulu lingakanga kuhle lonyaka libona sengathi lokho kuzakwengezelela lolu dubo na
ziyathi vele thina eZimbabwe lapha amagetsi siwathola ikariva amaningi njalo futhi amagetsi siwathola 3 inches amanzi asikavili ngendlela ukuthi maybe siwa-harveste ngezinye indlela like into zabosola into zezokuthi maybe kwezinye indlela zokuthi siwathole ngayo so lokho sibambelele khonaphana emanzini siphinde sibambelele emalahleni emalahleni yandikho lapho esiwathola khona ewange lapho esithi khona kule problem kuzaba nzima sibili ukuthi abantu sithole amagesi aqondileyo ngomumo okhona kathesi ngoba amanzi awakho ekho ikaribasi sa amanzi alo lapho esiphuma khona amagesi amaningi ewange nale ema-breakdowns ahlala esiba khona up and down o-unit 7 i-unit 8 o-unit 6 labona bahlala nje be-repair insuku zonke so asikwazi ukuthi kuzathiwani nxa kunje.
Manje uhulumende lingamkhuthaza ukuthi enzeni nxa kumi kanje?
Owathesi naphandle kokuthi vele bazame ukuvuselela ngoba lapha ukuthi siyenze sithi sikhuluma ngama-short term project short term planning kuba siyakhuluma nge-long term planning ukuthi si-avese amagesi ngezinye iy'ndlela kuzathatha isikhathi sesikhangele ukuthi kabaqinise khona ngale zesa i-power station ewange iyo ngani ingaphathi zingancedisa le kariva ona la amanzi akhona ukuthi kusebenze njalo kuye i-issue yamanye ama-power stations amancane usanyati lawayo lapha siyakwaziyo lokhu besebenzisa amagesi lokhu besebenzisa amalahle kodwa bekungaphathisa bekungaba ngcono ukuthi ngaba ama-power station abawavuselela lanxa sikwazi ukuthi kumele kukhangele amagesi la.